Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela umsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 20 lwezi 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amapolisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela isiqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso
kulabo asebehlaselwe umkhuhlane into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo
Ibandla le MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi ibandla le MDCT lisebenzelana lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli seZANU PF awukuthi ibandla leZANU PF linanza iMDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe kuphela
abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ungazi ukufake impondo sizathutsha nanko ke namhla masabe zulu
kwezokulima sixoxa lengcwethi umnumzana Mandla Nkomo uwethulela abalimi amacebo
into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we studio 7 Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba sokubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule lumbiko izolo ntambama lapho agcizelele ukuthi abantu kufanele bekhumbule ukuthi babuyele ezindlini masinyane nxa i-curfew ingakedluli uthi abazatholakala bezivalele bethengisa utshwala ngemva kwalesi sikhathi bazabotshwa ngakwelinye icele ugatsha lwezempilakahle lithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo bonke bengabakobulawayo lolu gatsha luthi sokulabanye njalo abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokho kutsho ukuthi inani labantu asebele gciwane leli elizweni selifika kunkulungwane phose ezilichumi 9,046 njalo selabulala abantu abangamakhulu amabili 265 unyathi uthi abachayela amakhombi abazatholakala besebenza bazawathathelwa labanini bawo bajeziswe kusenjalo ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo uchasisa ngendlela yokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi labo abacabangela ukuthi bengaba belalo
into yokuqala nxa umuntu engena esibhedlela uyakhangelwa i-temperature wenza ukuthiwa zingama vitals vital check nxa sikhuluma ngama vitals sikhuluma nge-temperature BP pulse okuqakatheke kakhulu kulokhu ku-coronavirus i-temperature so, u-check ukuthi umzimba uyachisa kumbe muhle isikhathi eziningi ukuchisa komzimba kungabe kuyi-indicator yokuthi ungabe uyabule infection uyabule gcikwane elikubambileyo elingaba yi-coronavirus kumbe amanye amagcikwane ngakho nxa sokwenzakale njalo kuyabe sokumele ukuthi utestwe uye ku-isolation nama-results etholakale sibone ukuthi siyakuncedisa njani abantu ukuthi bengaya ngaphi silesibhedlela zethu ezikhulu Mpilo UBH zonke lezi ziyakwanisa ukuthi zikuncedise ukuthi uthathwe ama-samples ayelebhu ayethestwa njalo kwenza i-follow up uncediseke ibulapha kubulawayo nxa usesigodlweni esikhulu njalo eHarare you can go to Shitungwiza Harare Hospital Parinyathi uncediseke khona ngapho izindawo esikhuthaza abantu ukuthi bahambe kizo
sikhuluma nje kulabo ababe bengekho endaweni eziminyeneyo bezihlalele nje ezindlini zabo kuyini abangakwenza ukuthi bengamemethekisi ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 njalo labo asebezithola ingani balempawu zabo kuyini abangakwenza ukuthi impawu lezi ziyehle ziye phansi besile.
Kulabo abazihlaleleyo nje endlini bengaminyani labanye bayenza kuhle bayasincedisa ukuthi singagcini siba le disaster ye-coronavirus. Kulabo asebehlaselwe umkhuhlane into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo. Okwesibili ngokuthi ukuthi baziphathise bona kumpila kahle yabo kabazame ukudla okwakha umzimba ama-fruits ama-vegetables lokhu kuhle impida iminingi lezithelo sibili eziningi abangazithola njalo bengaphathiswa bengahamba kubodokotela bayakwazi ukuthi bathole imithi ukuze lapha amaphilisi lokunye okuningi abodokotela abangabasiza ngakho. Bona abantu bayesaba kakhulu umuntu uyakutshayela ungcingo wathi ngizwa lokhu kube esegcekeni nje ukuthi umuntu engabe elegcikwane le-coronavirus. Ungathi testa umuntu kafuni ukutesta. So nxa kuyukuthi abaningi nje basingafuni ukutesta ngangcono nxa sesibonile ukuthi sesibanjiwe sihlale ngekhaya njalo sidle ukudla kwakho umzimba lempida lokuthi sibone ukuthi singafikela njani udokotela bafike basincedise ngoba umkhuhlane lo usungasithatha nje silibele. Njalo kunyokubi ukuthi asikabikwazi ukuthi wonke umuntu khathesi obanjwa i-coronavirus 10 years from now uzabe njani ama long term consequences awe corona asikabikwazi. Ngakho kuqakathekile ukuthi ulatshwe at least ngakubamba 2 uzivikele ukuthi kubambe ngoba we might have a generation 10 years from now where everyone amaphaphu azabe sechayiwe umkhuhlane lo kumbe wonke umuntu wakho wabalayo sokuphuma ukuthi in the long run yenzisa lokho. So ku right kuhle ukuthi ube treated ube tested in the best possible way by health professional.
Bathathe manyathelo bani. Lo ngudokotela Regis Magigo, ingcwethi kwezempila kahle. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo. Kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa awukuthi bandla lakhe linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela. Hatshi i-MDC kamnumzana Nelson Chamisa. UChinamasa utshele inkundla yobulembu yenewzimbabwe.com ukuthi lanxa bengasoze basebenze lebandla likamakhuphe kuhulumende bayalinanza ngoba umakhuphe wenza into ezihloniphekayo. Uthi ngeke bananze iMDC Alliance kaChamisa ngoba kulibandla labathengisi abalethela eZimbabwe izijeziso zenotho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UChinamasa sevumelana lathi thina abantu beMDC ama members eMDC ephinde evumelane losapho lweZimbabwe labo abasebenzela iDemocracy esithi Civic Society ephinde evumelane lamaloya lama teacher lamanesi ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala namhla sokuphuma emhlophe abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ungazi ukufake impondo sizathutha nanko ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi phapha juba baza kucutha phambili sokwenze kwavela kuhle sela kuthandabuza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lo Monzura lo Komichi lo Mdzuri labane bakhe abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela iZANU PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe. iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa, u-acting spokesperson weZANU-PF. Kambe lizabe lokhu liphikisa na ukuthi ukhuphe usebenzela abantu? Namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzela iZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafazibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomgcini sihlalo MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo, yena othi kungamanga ukuthi bandla labo lidla ndawonye leZANU PF.
Okokuqala, ngithanda ukwazisa umphakathi ukubana iMDCT ayilabo ubudlelwana leZANU PF, ayisebenzisani leZANU PF. iMDCT iku opposition lombuso weZANU PF. Having said that, oqhakathekileyo la ku statement sika Chinamasa ngesokuthi ma umuntu eku opposition akumelanga ukuthi uku opposa kwakho kubonakale kubhidliza isizwe. Uku opposa kwakho kumele kubonakale kusakha isizwe. So uChinamasa, ma ngikhangelisisa mina umbiko wakhe lo ngokuthi iMDCT ibonakala njengeparty engcono ekubeni ilesifiso sokubona ukuthuthuka kwesizwe, ukuphumelela kwesizwe, ukuthi ma uyikhangelisisa uyikompare leMDC Alliance uthola ukuthi iMDC Alliance ungathi inhloso yayo ukubona ilizwe libhidlika ukwenzela ukuthi ithathe umbuso. So I think umbono kaChinamasa awutsho ukuthi thina sisebenzisana legovernment. Awutsho nje ukuthi thina sifisela ukubona umphakathi weZimbabwe uphumelela. And ngokubona kwami, I think ukhulumela indaba zama-sanctions yezizo emalangeni adlulileyo, simone be-serious ngokuzama ukucela i-America ukuthi ikhiphe lawo ma-sanctions. And lathi njenge-MDCT sathi sivumelana lakho lokho ngoba sisawubona umsebenzi wawo wama-sanctions.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT kwele Melika. Ibandla leZANU PF lona lihleze lesithi ukudlephana phakathi kukaChamisa loMakhuphe ngokomndeni njalo lona alingeni kulolu daba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi uGenius Jinimbi Kalungure osanda bhubha wachiya elobe iwill kodwa ingasayinwanga. Lokhu sokubangele ukuthi kuthuthe omunye ozithi ngumngane wakhe othi kumele aphiwe enye yenotho kaJinimbi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleNewZimbabwe.com lithi umthethwandaba weMalawi usukhulule umprofita Shepherd Bushiri lomkakhe uMary kade sebebotshiwe khonale eMalawi bakhululwa. Ababili laba babikwa bekhululiwe ngoba belama-passport awezinga laphezulu athiwa ngama-diplomatic passports. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonani zani, bonani bantu bagetini njani, ngezindawo ngezindawo. Hhayi, mina ngizobuhlungu kakhulu ngalabo mnangagwa labo. Azi laba abantu laba bafuna ukufaka isikolo straight, bafuna ukungeniswa esikolo abantu befunda ukuthi abantu baphathwa kanjani. Buka nje lo mkhuhlane usebantwaneni besikolo ngendlela ukuthi abalaleli abanye abantu, abamameli inkulumo zabanye abantu. Ubona bazenzela ngobumpuputhe babo ngoba kabayazi lutho. Uthiwe ka uyazini ngokuba i-Minutes of Hell. Wafunda kusiphi isikole efundela u-Minutes of Hell? Uyazini uthiwe ukuthatha umuntu impumputhe, umuntu ongena sona i-certificate sika grade 7 umfaka ukuthi abheke impilo zabantu, uyazi ngempilo zabantu. Kuyibo futhi ababulala abantu, abantu beZANU PF lapho kuyibo abaqeda abantu. Ubona sengathi uchiwe nga enganakekela abantu, umnangagwa enganakekela abantu. Kanti abantu babulawa ngubani? Abantu manje babulawa indlala bakhona still baloko betshontsha imali bayifika endlini zabo instead ukuthi bethathele imali bathengele abantu ukudla beholisa abantu. kodwa ishemu lento le kodwa abantu noba bengayivulela amehlo lento izisusa ubuhlungu bukanje abantwana besikolo manje sebeze baphathwa umkhuhlane akula nto ekhona akula manzi akula ma-sanitizer akuna ma-maski kuthiwa kule government i-government yobusela uthatha uchiwenga ukuthi is a minister of health ngapha i-commander yamasotsha ngapha is a vice president heyi hayi kodwa ilizwe lelana abantu hayi lelala yazi latholwa ngabanye abantu le elizweni liya
sarubonani sarubonani kustudio 7 mina igama lami u-Ado Shaba ngithanda ukukhuluma ngendaba ezeka ku-MGCT njengamanje u-Abednego Bebe ngumabona bulawo inyoka eluhlazana bafuna lakumbona ngoba ekhuluma iqiniso ngoba emela izimiso eziliqiniso balwisana laye ngabe kumbeni kwenzeka komunye umuntu ngamakhubhe ngabantu bakhala isililo sikanandi kodwa manje ngenxa yokuthi kwenzeka ku-Abednego Bebe and okuyinto okufana ukuthi ngabantu bayibona ukuthi vele iZANU-PF lesandla ngoba iZANU-PF ayifuna ukubona umuntu ofuna ukuzimisele njalo ofuna ukuba yi-genuine opposition party bafuna laba abayisikhothamathe zabo abafana labo Thokozani Khuphe la eleningi la labo Morgan Komitsi labo Douglas Monzora wonke umuntu njengamanje akukho umthetho ukuthi bengathi Abednego Bebe bayambana ukucontesta i-presidential election kacontest njengabo bonke abantu uma ekhethwa ngabantu umkhethiwe yi-democracy yakhona kathi bona bafuna ukwenza njani angithi yikho ababekufuna ngiyamangala ngayithokozani khuphe u-Abednego Bebe ngumuntu kade emelayo isikhathi sonke namhlanje sihamba nabo komiji kabazi bayamtshintsheli endleleni njengotshwala esiswini
balibonani Studio 7 mina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7 siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thina yethu imilayezo ayivulwa siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali besicelela isicelele umnankagu wabantu ukuthi le imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kanti kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu wabethu bahlezi phansi abafuni sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi ebaholise kalayo kodwa yokuba ngcwaba ulayo kanti kwenzakalani siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kolise yona abantu abethu behambe ezikolo ngoba sinje abantu abethu abafundi bahleze ezikolo ngapho sitshela ukuthi abantu abethu sitshelisa abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala siyacela bakithi lathi selizweni lapha ezimbabwe kubona siphathwe kuhle phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela kati yona iyabe ivele ngaphi US dollar leyi 500 ukuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-$500 leyo ukuzingcwaba bazagqwanisa ukuzingcwaba ngoba nxa yethe ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali naleyo iyabe iningi kakhulu babanike baholise ekuzingcwabeni bayagqwanisa labo ukuthi bezingcwabele engathi uyabangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba bazazingcwaba labo akula muntu othe ngafehluleka ukungcwaba siyacela sibili kubane baholise abantu abethu lathi beqalisa ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uwefika khona ngale kumnankakho sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Makhuphe simalawe asikuthini oba ngaphi sihamba lawe bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi silawe Thokozani Khuphe bathi awula balandeli sigcwele phambili ngochamisa bekhuluma amanga besiza ukuthatha amavoti kaThokozani uThokozani ulabantu singacabanga ukuthi kalabantu
ningalali njani balaleli be-Studio 7 lani baphathi bohlelo ngibonga kakhulu ngomsebenzi wento olumenza olokusiphaphakulela izindaba eziluhlonzi lazo ngeqiniso njalo lokusiphathisa lokusinika ugqozo lokuthi lathi sitsho okusihluphayo ngaphandle kwadi ngaphakathi kwezinhliziyo sivumelana lo baba umdiweni ikhothame ngaphansi kwakho sizwe ndunaye esindebeleni hhawu libeka angazi ongezwayo nonjani hhayi liqiniso lelo kade vele khona kugejwa njani amangcwaba abantu ababulawayo into yokugcina leyo ukugejwa ukugebha amangcwaba uhulumende engazogijimela izinto zokugcina angiboni engiye yena izanu ngokwayo ingakwenzi kwakhona ukuthi kugijimele ukuyenza into yabo bona benkahleni hhayi angeke kuvume ukuba ngubuhlakaniphenikwabo akusoze kusize ngalutho akuqalwe ngokulungiswa kulungiswa udaba lokuthi wabulalayo ngubani emise phambi komthetho wendaba umuntu wonke ebhodla sinje ngaqala ukubona mina ngkwami ngaqala ukubona isidumbu somuntu ofileyo ngokhulu wami edutshula phambi kwami leyo nto ayisoze inginike ukuthula phakathi kwenhliziyo yami phinde kuyagebha amangcwabo kodwa ngokuthi uthi lo owakwenzayo wathathwa umthetho wadlala indima yawo kuzanginika ukuthula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangelo esivela ngapha kwele Melika, ukuvalwa kakutsha kwamavoti esabelweni seGeorgia kuveze ukuba kulamavoti azinkulungwane ezedlula izintathu 3,000 angabalwanga ekuqaleni kokhetho. Kodwa iziphathamandla zokhetho ezibalisa ezebandla lama-Republicans ziphange zathi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Joe Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho lwesabelo lesi. Kodwa igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani utshele intatheli izindaba ukuthi balabo obunye ubufakazi obukhomba ukuba uTrump wanqoba. Kodwa imithethwandaba embalwa isilahlele khatshana ubufakazi okuthiwa bukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ya, ukubala kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kusitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, it's a into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka here lapha lalaphaya, njengoba kulo ngitshile ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke, khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka, kodwa ke kakutshintshi lutho nxa usikhangela ngobobanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Nxa selingasafundi njengabantu liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo ke indlela abasabala ngamavoti indawana zonke elizwe lweMelika kuyathiyana, abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besenza amaphepha, abanye sebesoma amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi you know, kodwa ke yona ngokwayo usiqoxe lasendaba, hhayi kukhanya sibili, hhayi akutshintshi lutho kakhulu.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Lamuhla sigciba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngamalungiselelo okulima lonyaka. Abalimi abaningi sebelimile lanxa bekhona abanye abalokhu bengakaqali. Umnumzana Mandla Nkomo utshele Studio 7 ukuthi uxwayisa abalimi ukuthi kumele ngalesi sikhathi sebehlanyelile.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi lanxa nje sivama ukuthi thina abalimisi sixwayisa abantu ukuthi basebenzise inhlanyelo yezidolo. Kodwa mina into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo, mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo, behlanyele zona, ngoba kufanele uhlanyele ngalokho olakho. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso, lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayela ukuthi hayi siyaphonga uthululela ifertilizer kodwa umvundisi omkhulu kakhulu ngumquba nqa kuliqiniso ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi andukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba andisinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nqa engadliwanga zinkomo lawo siyawekele emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona ngibona ngani sisixwayise engasinikeza abantu
zomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabaliyenele uyavumelana lakho yini lokho nqa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi
umkhathi wakithi kwele Zimbabwe ngumbe ngathi Southern Africa yonke ukuba khona kwezulu kumbe uba khona kwesomiso bathi kubangelwa ngokwenzakala ku Pacific Ocean abakubiza bethi El Nino kumbe La Nina nxa kuzaba le El Nino thina siba lesomiso kumbe i drought so ke iminyaka lembili emithathu edlulileyo bekuyi El Nino so yikho besiba le drought kodwa lonyaka bathi hayi babone kuyi La Nina etsho ukuthi kuzaba lezulu eliningi
ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo
lami nxa ngithi ngiyakhangela lapho engithatha khona isilinganiso sezulu ngithola ukuthi indawo last ngomnyaka ophelileyo ebelezulu elifika kuphela ku amakhulu amane ama millimeters umbe 400 millimeters lonyaka already indawo yakhona isiyedlule i 100 millimeters kumbe ikhulu lama millimeters ebubi lapha so ke kuveza ukuthi ngempela izulu lonyaka lingaba linengi so into engayitsho mina ukuthi izulu leli lakuqala belilihle ukuthi lithambise umhlabathi mina ngokwami into engayixwayisa abantu kakhulu kumango weMathebeleland ukuthi nxa bezahlanyela bangaqala ukukhangela ukuhlanyela from u15 November kusiya phambili nxa umhlabathi usuthamba okweneleyo okwenzela ukuthi le nhlanyelo yabo ithole umhlaba osungani umumethama aza kwenela ukuthi kumile njalo ukuthi kusiyafika izulu elilandelayo into abazihlanyeleyo ziloke zinatha amanzi anjani asevele esemhlabathini kodwa isixwayiso sami ukuthi bakithi asifundeni ukuthi sibuyeleni ekuhlanyeleni into ezifana lendlubu amabele uphoko even unyawuthi ngizinto eziza sisiza ngoba zona even kungaba lesomiso phakathi kwesizini
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma le studio 7 ecingweni ese Johannesburg kwele South Africa lo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba amapolice asixwayise uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane lecoronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elokuthula. Abangenelisanga kuzo indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.